Engikhulumeni kwabantu kuvamile ukubana abantu nxa besitsho kube lomutsho ukuthi ngesiNgisi we are two sides of the coin. Ungakhangelisisa into eyenzakale lapha kweZimbabwe ibuhlungu ngendlela eyodwa lokulobu kutshengiswa iside yecoin eyodwa eyinye iside ingatshengiswa. So ukuphumisa kukamongameli laba bantu bephuma besiyale labo besiya kuyisa omunye umhlubulo endala imali le ukuthi umi kanjani. Ungakhangela kabe kwaqala khona ukuthi mhlawumbe uhulumende azaphrese i-panic button sokubule ipholisa lisemsebenzini sokubhonje i-police station izimoto zamapholisa sezithisiwe. Akula muntu ebengahlala agoqize ngendlela nje hhayi ebena sizihlale sizabona ababaphelela khona. Kwasekungena-ke kwabona bona nabantu abangena bacina besebenzisa udlame olukhulu kakhulu olungamela ngabe lwasetshenziswa. So konke lokhu kumele kuchasiswe ngoba akukhulunywa phela. Angikaze ngizivini iskay ikhuluma ngomphelisa lo-Wi-Fi. Angikaze ngibona amapikitha amalokozeni ama-police stations abhombayo amapholisa egidiniswa ethaya. Akuphumi konke lokwa uphuma nje ngapha kuphela ngalo.
Kodwa-ke kulabanye phela abantu abathi khonokho okwenziwa ngumongameli Emmerson Mnangagwa kwenzela ukuthi ahambe avimbe phela ikwenze ukuthi iqiniso eliningi lingaphumi.
Mina angiboni ukuthi kona yinto yokuvimba ukuthi kungaphumi lutho. Njengoba ngisitsho yinto eyokuthi kona imihlubulo yombi kayifake isobala egcekeni ngoba angitsho yabona abantu abaphandle labona ona bavukele umabonakude naba o-TV abezwa okunye okwenzakalayo phakathi la. So umabonakude laba ababavukelayo ngale bavukela i-one-sided story umhlubulo owodwa lo engikhuluma ngawo. Lo munye awaziwa muntu abonwa muntu nxa laba bengasazikhulumelanga kuthi awusezwakale umuntu. Yayikho ubona esengibona ukusalelela yekelako ukukhulumela kolokwa.